Lokhu kuza ngemva kokuba umsekeli kaMongameli Mugabe, uNkosikazi Joyce Mujuru, ethule umbiko wakhe ophume kumaphephandaba ambalwa aweZimbabwe ezigeza emacaleni awetheswayo. Ubufakazi obukhona buveza ukuba abaxotshiwe laba babalisa obe ngumsekeli kaMongameli uNkosikazi Joyce Mujuru, umphathintambo wezokusetshenziswa kwemitshina yakulezinsuku ICT, uMnumzana Webster Shamu, umsekeli kamphathintambo wezemihlobo yamandla kagetsi uMnumzana Munacho Mthezo, umphathintambo wesigaba seMashonaland East uMnumzana Simbane Uta Mdarikwa, umphathintambo wohlangothi lwabontanga ukunikezwa kwamandla kwabensundu kanye lokuthuthukiswa kwabo uMnumzana Francis Nema, umphathintambo wemfundo yaphezulu uNkosikazi Olivia Mtshena, umphathintambo wezokuthuthukiswa kwamandla kagetsi uMnumzana Dzikamai Mavaire, umphathintambo obona ngezendaba zezisebenzi kanye lenhlalakahle kaZulu uMnumzana Nicholas Goche, kanye lomphathintambo ebona ngezindaba zehhofisi kamongameli uMnumzana Didmus Mtasa baxotshiwe. Kuthi abaphathintambo okubalisa owezemfundo uMnumzana Lazarus Lokora kanye lophethe isikhundla sokuba ngumphathintambo omela isigaba seMashingo uMnumzana Kudakwashe Basikiti baxotshiwe labo. Encwadini elotshwe ngumkhokeli wedale labaphathintambo uMnumzana Meshack Sibanda esezandleni zeStudio 7, uMgabe usebenzise isigaba sika 108 subsection 1A esesisekelo sombuso welizwe esitsha esithi abaphathintambo laba behluleke ukuqhuba kuhle umsebenzi njengalokho bekukhangelelwe. Omunye wabaxotshiweyo uMavaire uvumile ukuba ngempela uyitholile incwadi yokumxotsha umsebenzi lanxa engasathandanga ukugxila ekuthini kuyini okunye okumunyethwe yile ncwadi ayilotshelwe nguMgabe. UZulu eHarare utshengise ukukhathazeka ngalesi senzo sikaMgabe ethi ukuxotshwa kwalaba bantu kungelandi lamacala okungathembeki abawetheswayo ngoba kuvele kubhahile kuleli bandla likahulumende, kodwa kuyizibonakaliso zokuba usethatha leli thuba uMgabe lokuvala indaba ekhona sibisibili ukuxotsha laba bantu. Umkhokeli wenhlanganiso yeMedia Center uMnumzana Ernest Mdzengi uthi lokhu kwenza kwaMgabe kuza kulimaza ibandla lezanu-PF emaphethelweni. Laba bantu abaxotshwayo uMdzengi uthi baxotshwa nje bebaningi ngasikhathi sinye ngoba bengela ababalandelayo. Wengeza ethi lokhu akulani le ndaba zokungathembeki ngoba engekho omsulwa kuleli bandla, njalo lokhu kungathembeki bekusenzakala kusukela ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka 1980. Uthi kodwa yindlela kaMgabe ukubajezisa bonke ababekwa umlando ukusekela uMjuru emcabangweni wakhe wokufuna ukususa uMgabe athathe yena intambo zombuso. UMnumzana Mfundo Mlilo uyisikhulumeli enhlanganisweni emela uZulu ye-Crisis in Coalition Zimbabwe. Yena ke uthi uZulu kumele alungiselele ukubhekana lobunzima njengoba ababangele ukuxotshwa kwalaba baphathintambo kulicele elikhokhelwa uMnumzana Emerson Mnangagwa.
Thina njengenhlanganiso emele uZulu e-Crisis Coalition sibona ngathi kulezikhathi ezinzima ezizayo ngoba i-faction eyiyo ephambili kuzano PF eyexosha abantu kuzano PF eyiye winile kuzano PF yifaction ka-June 27, 2008 eyiyo eyayiphambili ngokuhlukumnyetswa kwabantu, yifaction ka-2002 eyabisa iphosa leyabisa i-IPA. So kulezikhathi ezinzima esizikhangeleyo esizayo, so uZulu kumele aqine ngoba kulento eziningi ezizayo ezizayenzakala kumaZimbabweans ezinzima kakhulu.
Uthi bona njengehlanganiso benza imizamo yokuba bacebise ekuthini ilizwe lingaqhutshwa kanjani ekuthuthukiseni umnotho welizwe, lalokuthi lungaqhutshwa kanjani uhlelo lwezim asset.
Silethu iphepha lethu esilikhangeleyo kathi sesizama ukulikhipha esingathi lizahambana lezim asset, kodwa liyabe lizama ukuthi libise indlela iZimbabwe engayihamba ngayo kwenzela ukuthi i-economy yethu uye phambili. Kodwa kumqoka thina sibona ngantwa uPresident Mugabe sokumele aphumule esihlalweni sakhe, njalo izanu PF yonke nje njengesystem sokumele iphumule ngoba sesibonile ukuthi abakukwanisa yabona njengeparty yikuthi bayakwanisa ukubamba ngathi amandla kumbe bayakwanisa ukuwina ama-elections, kodwa ukuthi balungise i-economy sebeyehlulekile. Siyabona ukuthi kathesi amagetsi kawakho, amanzi kawakho, ziningi into ezihlupha izizukulwane zeZimbabwe, imisebenzi kayikho, sebehlulekile ukuthi bayenze umsebenzi kahulumeni. So thina sibona kungcono ukuthi baphumule kube labanye abangenayo bomsebenzi kahulumeni.
Uthi nalokho kuxotshwa kwasebexotshiwe kungasizi lutho kuZulu weZimbabwe ngoba kungasoze kuguqule isimo somnotho esesisibi kakhulu.
Zipolitics zabo abazenzayo lezi zizaqhubeka zisiya phambili, ipolitics zabo ezoxotshwana kodwa kasoze zisize ilizwe. Okumqoka ukuthi yena uPresident Mugabe sokumela ahlale phansi, aphumule, aphume emsebenzini ngoba konke lokhu kulwe sikubonayo ngabantu abazama ukuthi singathi bazifake esihlale, I mean bazifake esihlaleni sakhe, singathi i-succession politics. So angahlala lokho ekhona ukulalo kuza kuqhubeka kusiya phambili. Le faction ewin le yabo Mnangagwa baza izafaka la ingene phakathi, kodwa isikhathi I mean singahambe bazaqalisa ukubanga futhi bezama ukuthi bamsucceed u-president. So sibona kungcono ukuthi yena uMgabe sesifikile isikhathi sakhe sokuthi ahambe ayephumule.
Ukuxotshwa kwankosikazi Mjuru labanye bakhe sokusitsho ukuba uMongameli Mgabe usezakhetha abasekeli bakhe abatsha kanye lokuguqula idale labaphathintambo ele cabinet. Ngibe le Studio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.